Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 2 kuMfumfu 2022 ngikeeps tobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyo wabathethi labantwana endlini khona apho kusenzakala khona wazothi belikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bathithinga.
UMnumzana Saibeth Msengezi owaphanyeka udaba edalela ikoti esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba eHarare.
Zama ukuba benyemindlovu leyana eyamuhambayo asezama ukungena emanzini ukuthi kubaleke nendlovu leyana kulapho ahlangane nomzeni yathi wamubamba khonapho.
Obebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa ingwenya useqhunywe unyawo lesandla.
Ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athene left. He can deceive some people some other times, but he cannot deceive all the people all the time. Inasiyamazi.
Amabandla aphikisayo asola izenzo zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMnumzana Saibeth Msengezi ofisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa asuke esikhundleni sikanobhala jikelele webandla leZANU-PF uthi usedlela evalweni kulandela ukubhonjwa kwendlu yakhe izolokusihlwa eHarare ngabacetshengelwa ukuba badlelana lohulumende. UMsengezi uthi abantu abahlome baphelela baphosele amabhomba emoteni yakhe bazama ukujikela amanye endlini lapho aphume khona nzima lomteni wakhe. Ucabangela ukuba abenze lokhu ngabafuna ukuthi ayekele udaba lwakhe oluseki High Court. Waphanyeka olunye njalo udaba enkantolo esithi kumele kumiswe umhlangano webandla leZANU-PF Congress okumele kwenziwe lonyaka. Uthi bonke abasezikhundleni kubandla leli bangena ukungekho emthethweni kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnumzana Ngqobani Sithole igqweda likamsekenzi uthi kuyethusa kakhulu okwenzakale endlini kamsekenzi.
Izolo ebusuku undoda lo okuthiwa ngoSaibeth Msengezi ungifonele esithi indlu yakhe isitshaywe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb ngamadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe beqeda ukwenza leso senzakalo babaleka. So uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazothi belikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bathithinga.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, even nomuntu onganye uyabe phathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu leli elibusa iZANU-PF ukuthi kanenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke khona okungakwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani sisondela ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe uSaibeth Msengezi.
Khonokhu kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokhu akwenzayo?
Indaba isisenkantolo khathethi ukuthi angayi-withdraw kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe ikhele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhethi yakhe iziwe idluli. Kanti vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kusomisa isibanzi. Awuyiso intolerant okuthi iqembu elibuswayo kanti lisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi. Not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esa-investigator. But ngikhethi ukutho ukuthi ku-ovali ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba iripotiwe asekeleni namaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqweda likaMnumzana Saibeth Msengezi sixoxe laye ekobulawayo. U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa uthi ngabakatholi umbiko ogcweleyo ngodaba lolu. Umgoli wenhlanzi umnumzana Winders Yanene obebalekela indlovu weqela emanzini walunywa kakubi ingwenya usequnywe isandla lonyawo esibhedlela sempilo koBulawayo. Umne wabo umnumzana Christopher Mkombwe uthi kulusizi ukuba uSiyanene obesiyathiya inhlanzi njengenhlala yenza emfuleni uMlibizi kasenelisi ukuselela umdeni wakhe. Imbongi elodumo uObert Dube usenike uSiyanene i-wheelchair. Umkombe uthi kuningi kakhulu okudingwa imuli kaSiyanene. Ukhuluma ngalokhu lokuhlaselwa kwakhe ingwenya.
Ngizama ukuthi inhlanzi engene ku-island kwasekubuya indlovu yalifunaunada amanzi yena eku-island. So wathi ebona indlovu, enye indlovu yase yamulanda lapho ekade ekhona. Wathi ezama ukubalekela indlovu leyana eyamuhambayo, asezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyana. Kulapho ahlangana nengwenya, yathi yamubamba khonapho.
So manje uphume njani khonapho?
Yaze buya abanye kade bethinta nje yibo abamlamulayo. Bazeutosa amatshe ukuthi yimiyekele bakamdonsela phansi ngeni bathi-ke sengabantu betaxi abamtatayo.
Kathesi ungaphi?
Sesibhedlela empilo. Zami ngiya ku-operation baquma inyawo yangena isandla semsayide.
So baqumeni?
Unyawo lesandla.
Wo unyawo olulodwa?
Left side unyawo lesandla labantwana abacaci bethi abasaza abangu-two then omunye wakhona obalekela osithi wakhona wabhubha kahlekho so kwehlekiwe umntwana oyedwa olomfazi wabhubhayo then abanye la abantwana abangu-two bebasapota kodwa ayebehlezi emhlukazikhazini omnane.
Singathi-ke manje useyaphila njani? Kuyina ucela ukuthi abantu bamncede ngakho?
Ngeke laba lapha kwindlulo yoba okakhesi uhlezi lomama umama wenkolo sekhulile so kathesi nguye-ke umuntu owekhangele ukuthi ngabe yabe ncedisa umama lomntanakhe so kathesi vele sekunzima ngisakwazi ukuthi yabe siyedisa kuye abantu kodwa hanzi inzima.
Ucela uncedo olunjani?
Okakhesi yethi vele uncedo olufaneleyo eliwucelayo luningi njengoba ama-cofis ankolo esibhedlele esibhedlela imithi yabe njengoba kuthe ngingavele akuningi ukuthi singakukhalela ukuthi labe abantu bedokasiyedisa sibe
ye batshela abantu inombolo yakho ukuthi bangakuthola njani.
Le emsebenzisa ngu-W7 25 4 7 0 6.
Yiphinde njalo
W7 25 4 7 0 6.
Umnumzana Christopher Mkombwe umne wabo kamnumzana Winders Sinene olunywe kakubi yingwenya. Sixoxe laye esemlibizi eBhinga esabelweni seMathobeleni North. Bakhala ngodlakela lwezombusazwe abakumabandla aphikisayo eZimbabwe langokubotshwa mahlayana kwamalunga abo. Bathi amanye amalunga abo atshaywa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi bekhankasela ukhetho oluzayo kumbe bedinga abantu bokubhalisela ukuvota. Bathi okwamanje kulabantu abedlula amathumi amahlanu abakumabandla aphikisayo abavalelwe entilongweni okuthiwa bathuthuzela udlakela. Abavalelwe entilongweni bagoqela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party, Citizens Coalition for Change lamanye. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. UGawule usungula lingxoxo.
Onikita Mangena kathi bayanga bayangaphi ngesikhathi ukukhona wakusenzakala lapho okungayisiko esingayisi kubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenge izinto zayenzakalayo ezimbi konke ukufa kwabosobogara kwayenzakala ngesikhathi sempi konale kodwa zineke sikubuyelele kathesi sikhangela kathesi kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi benze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulakwo ezimbabwe akulakuthula.
Ndlovu
hayi ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi
singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho ayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawuli kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izano ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa ubenguvice president kusenzakala udlame uyakhohlwa njalo ukuthi nesikhathi segugrawundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuye ku-runoff nguye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba le-runoff njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athene left he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time ina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu ababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemcline bemfaka lipstick ixoxo elikhulu kakhulu sina njengozapho sithi asizinukeni amakhwapha njengabantu bemathebeleni ispeciali thina esabulawayo esiqhubeka sibulawela abantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni labana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not thini
ubaba Gawule kuthiwa-ke umbulalo omkhulu umongameli nanku uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho okukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hhayi mina ngithi umongameli ngalesani isikhathi wayengayisiyo obusayo ilizwe lalibuswa umgabe okwakusenzakala konke sikunika umgabe umgabe nguye wayekhokhela ilizwe kanti yindaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe kanti okube kusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwakhe njani kathesi asithinthina kathesi uMnangagwa asithi ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kuba kunikwe yena umnanga upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hhayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwamnangagwa okwenzakeleyo sekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonoko yibo simele sikubalekele sikwazi khonoko ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonoko ukuthi umbuso wawungaphansi kwamgabe konke okwayenzakalayo wakungaphansi kwamgabe
uyakuvuma khonoko baba Ndlovu
hhayi ngiza kuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa kukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto wayenziwa ngumgabe yokubulala lo kugangada abantu wayezaresign uMnangagwa but akazaresign wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo nakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ehambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo Innocent Qala bethi babaparada besuka lapha beganyulwa bequnywa izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kokuthi umgabe umgabe ube ngu-chief but ube lama-enforce akhe khathesi uMnangagwa unguye-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusibizanga kuhle sizokhuluma ngento ezenziwe ngumnangagwa kodwa sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrate ama-birthday akhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaya hero zega yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kula bantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahlelela bathi hhayi umongameli wenza into emangalisa abantwana bezimbabwe behluphele
nanso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisa sibambeni asivumeni khonapha lapho esikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo akwenzileyo uyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukhangele even le zinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukhangele ukuthi kuloku kuthula kule nto zonke i-independence for the first time ibuye yabuya emasebeleni anisakhangele ezama ukuthuthukise uzulu emasebeleleni enjengezampezi water project yena ixalisa ngane water project konke kwakwizinto asikukhangeleni labo sikubone ukuthi ngesikhathi sayizolo kade kungekho kathe sembusweni lowo kuloku kuthula asikhangeleni khonapho sibhilde up from kathesi siya phambili kodwa simagepha mangingoba sikuthi ubani wayete bani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani isikhathi kathesi kubusa uMnangagwa asikhatheni uMnangagwa upresident Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe kathesi lapha khona
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu p f lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sangena kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abedlula 150 125 bafele emdlalweni wenguqu izolo e-East Java kwele Indonesia. Ele Ukraine lithi lehlule ibutho lakwele Russia eleyman lapho ele Russia ebelingenise khona izikhali lokunye. Abezindaba abe-Agence France Press babika ukuba abantu abafika amajumi amane babulele izulu lesikhukhula u-Hurricane Ian. Sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngaleke kobulawayo. Sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi, ngiyabonga Dube, kami ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Hawu, siyathaba kakhulu ukuthi sikutholele namhlanje. Sesikudinge kakhulu, ye, akutsho nyanga enkulu. Sizwakuthiwa-ke kulabantu abakhona nabesithi uMasuku induna ematopo kayizange ibukiswe, kazange kwenziwe usiko. So kuhamba njani kula ngale ematopo?
Ye, kunjalo Sibili. Kutsho ukuthi okokuqala ngingathi mina induna, induna yamasiko, amasiko angabantu naye induna yabantu. Yikho nxa ubaba efile kufanele ukuthi kuchithwe amanzi. Kungachithwa amanzi kungaphela umnyaka abuyiswe ngesintu ngosiko. Ukubuyiswa kwakhona kutsho ukuthi isizwe sakhe uMasuku khathesi siphakathi komnyama ngoba induna yematopo ayisetshenziswanga. Isizwe sonke sisengozini yakho konoko. Kube sokusithi laye umntwana yenalo aselemfakile ukuthi induna bamyengile ngoba usiko luyabulala. Akasokaye ndawo ngoba usiko kufanele ukuthi nxa yinduna uyinduna yosiko kufanele abantu bakhe abakhokhelele ngosiko. Kwenziwe isintu esiqondileyo phakathi kwesizwe sakhe kwenze ukuthi abuse kuhle. Nxa uyisemkhulu engabuyiswanga, uyise engabuyiswanga, isizwe sonke sembethe ingubo emnyama esezintabeni.
Singathi-ke yindaba engazange ibukiswe, kwakumele ukuthi ngakwenziwa ngubani khonokho?
Angithi lokho kufanele ukuthi kwenziwe yibo abakuMasuku, yena ngokwakhe akuvume khonokho. Atsho ukuthi angisoke ingene mina esihlalweni ubaba kakabuyiswa, ubuyiswe uyise kuqala. Mandula azakwembathiswa izingubo zobukhozi. Nxa kungenziwanga lokho akayindawo ngabuyafuna ngabe kafuni. Izinto zisoze zimhambele kuhle, ziyasala zihlala ziphecile.
Singathi-ke manje
isizwe sakhe selo sikhonona.
Ye, so pho kumele benzeni khonapha-ke abakuMasuku?
Hayi, bona okwamasuku ofana ukuthi bakwenze ukuthi ababuyele emasikweni. Angithi kulabadala ezintabeni, bona abakuMasuku abaye badaleni babuze baxolise, kwenziwe izinto zonke ngendlela, babuye kuyexoliswa futhi le ndaweni zamasiko. Iziphi na indawo zamasiko? Injelele, idula, idlilo, ikhozi, nentaba emnyama e-Fictory, kunye lakomanyango, kunye lo nebani layathelwe khona le egokhwe, ukwenze ukuthi isizwe sigcoliseke kuhle.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, gqiba ngamafitshane ngolompo baba Ngwenya.
Yikho-ke ngali ndlela engiyitshoyo angikwazi ukuthi bamfake isintu siphi ukuba induna, ngoba sebemonile. Yikho ukuya kulezo ndawo engizitshoyo zamasiko yikuyaphephisa ukuthi besingakwazi seqa usiko samfaka samembathisa ingubo zikayise uyise engathenziswanga ngosiko. Yikho engathi ngikutsho phakathi kwesizwe sikamadlenya.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Lapha besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya okhona ngale-ke kobulawayo. Siyabonga kakhulu-ke baba Ngwenya, ungadilwa kusasa baba.
Ngiyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo njalo ngiyathemba ukuba sizabusiseka ngentshumayelo eyanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele izeluleko kwabatsha. Asifundeni umtshumayeli chapter 12 verse ka 1. Futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Zingafiki insuku ezimbi. Ingasondela iminyaka lapho uzakuthi kangithokozi ngayo. Lapha umtshumayeli uletha inhlakanipho eqakathekileyo kwabatsha. Nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe, abantu abaningi khathesi eZimbabwe, nxa sikhangele inani labantu, ngabantu abatsha. Abantu abazi kusasa eZimbabwe ngabantu abatsha. Kodwa sokuvuke udubo olukhulu kakhulu. Abantu abatsha sebethatha izinto ezinathayo, ezidakayo, izinto zokubhema ezibadakayo, izinto ezidiliza imizimba yabo. Yikho asebekwenza ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona. Ziningi izinto ezenza ukuba abantu abatsha begcine becabanga ukuthi indlela engingaphuma phakathi kodube ngilo ikunatha kumbe ikubhema kumbe ikuthatha okunye okudakayo. Udubo lokuqala siyananzelela ukuthi yebo akulamsebenzi elizweni lakithi, imsebenzi yabo imlutshwane. Okwesibili, ngenxa yomnotho abaningi bayehluleka lokuya esikolo. Umuntu agcine esithi njengoba ngayanga esikolo ngcono ngithathe lokho okundakayo. Okwesithathu njalo siyananzelela ukuthi abanye bayayengwa ngabanye. Lobo umuntu esesikolo, lobo umuntu esebenza kumbe ngikhaya bemkhangela, uyayengwa ngabangani bakhe ukuthi aqalise ukuthatha okudakwayo. Ngenxa yokuthi kuyabe kukhanya ngani kuyinto enhle, kuyinto ebukekayo. Kuba lalokho esithi peer pressure. Abanye bakhe babe bembandezela ukuze bethi nxa wena ufuna ukuba yingxenye yethu, yenza njengathi. Ngakho sezabhema imbanje, sezayenza ezinye izinto eziningi-ningi. Besikhangele amapholisa kathesi alezi ndaba eziningi okugcina kugqekezwa, kumbe kusiba lezinye indaba ezibuhlungu kulaba abantu, kumbe kusenzakala okunye ngenxa yokuthi abatsha babe bethethe khonokho okubadakayo sokubanika isibindi sokuthi benze amacala amaningi. Umuntu agcine sesejele sesemncane. IBhayibheli lapha liyasixwayisa ukuthi khumbula umenzi wakho usesemutsha, useselamandla. Isixwayiso sokuqala ngoba omutsha uyabe sithi manje ngingasinda njani, ngingaphuma njani phakathi kwenkinga zonke lezi. Okokuqala ukuthi khumbula umenzi wakho. Laphana nxa usithi khumbula umenzi wakho, kutsho ukuthi iBhayibheli likubizele ekuqaliseni ukuthi umphefumulo wakho, lempilo yakho, lakho konke yikho khona kumele ukubise ukulethe kuNkulunkulu. Ngakho lapho akulandaba lokuthi kumbe ngikhahlala emakhokhoba, kumbe ngikhahlala ebenside, kumbe ngikhahlala ekhaya, kumbe ngikhahlala endlini enhle kakhulu, kumbe ngikhaya asilandi. Konke lokhu akulandaba ngoba uNkulunkulu uthena kungabe kungubani lobani obiza igama lakho uyasinda. Okokuqala wena kumele ubize igama likaNkulunkulu likaJesu, usinde umphefumulo. Yinhlakanipho eqalisa khona nxa usesemutsha. KumaHubo uDavid uyakhuluma uthi yena, amaHubo 119, uthi kambe umuntu omutsha angazigcina njani? Angazigcina ngokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhlizweni yakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza igama likaJesu. Khulula abantu abatsha kulokho okudakayo, bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu ukuze bakukhonze, impilo zabo zithathwe nguwe, ulethe ukuguqula empilweni zabo. Niyathandaza igama likaJesu. Nkulunkulu wami, babe yisibusiso kubazali babo, babe yisibusiso ezigabeni ngegama likaJesu. Siyathandaza ukuba kwenzakale njalo kuvezeke. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Wezemidlalo uJoseph Njanjo usethulela okwenzakaleyo namhla eZimbabwe lakwele Bhilitane.
Nansi impumela yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-3-2 nge-FC Platinum emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu le-Manyika Diamonds linqotshwe nge-1 kanyanga le-Dynamos emdlalweni obusenkundleni eSakuba. Kuthi iqembu le-Capes United litshaye le-Triangle nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni National Sports Stadium. KwelaseNgilandi iqembu le-Manchester City libhaxabulele Manchester United nge-6-3 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Etihad.
Kusenjalo uVoster Chidema owayengumdlali weqembu leAmazulu Football Club emvimbi esabekayo uthi akulula uba umqeqethi wabadlali abasakhulayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UChidema ngomunye wabaqeqetshi abasebenza labasakhulayo abeqembu leBulawayo City njalo uthi kungumsebenzi ongekho lula ukuqeqetsha abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Khona ku-difficult but njengabantu bebhola and sadlula kulezo stage and khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uChidema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphi. UChidema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona ababekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esebe sibanika yona. Yeah, I think siyakwazi ukuthi sibagrume bebekhona.
UChidema usebenza ndawonye loBruce Chuma kanye loGift Lunga Junior kuqembu leBulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwe-10 lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu loChidema.
Kulula ukusebenza labantu ababelizwisa elikhuluma ilanguage yebhola terms of ukuthi nxa ekhulume beunderstand ukuthi lento eyikhulumela into engayo lami ngandlala sasikhuluma so endithi ku-easy ukurelatini i-message very fast kuma-players.
UChidema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu leBulawayo Wanderers, uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seligi ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu uChidema udlalele iqembu leMonumthapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seligi ngomnyaka ka-2008. Ngakathathi umhlala phansi uChidema udlalele amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBitebridge athi leBorder Strikers kanye leTown United. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakubo uhlelo lwalomhlanje wathi sikhangela bese lazo umnumzana Saibeth Msengezi uwaphanyeka udaba edale le High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba emzini wakhe. Ubebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa yingwenya usequnywe unyawo lesandla. Abakumabandla aphikisayo basola kakhulu izenzo zikamnangagwa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Ndingakhohlwa usithumela ke imlayezelo yenu ejeneyo lisithumezele ku-email yethu ethi studio7@voanews.com. Lilakho njalo usithumezela kunombolo yethu yeWhatsApp imlayezelo yenu ejeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Naso ke futhi inombolo leyi siyayiphinda +1 202 465 0318. Email yethu ke ithi studio7@voanews.com. Sikhona lakuFacebook VOA Ndebele, lakuInstagram VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.